Ngesikhathi iningi labantu bakobulawayo livukela emakilinika ukuyadinga ukuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19, abahlali bekhilani squatter camp balenhlanhla yokuthi balandwa ngabezempilakahle ukuzobahlaba. Omela abahlali bekhilani squatter camp unduna umnumzana Tony Ndlovu uchasisa ukuba lanxa sebahlaba ijekiseni le-COVID-19 vaccine lokhu bebhekane lobunzima.
Abantwana abancane lapha abaningi abaye esikolo kuzoba lokunye nje okungathi kuyahlukuluzeka njengabantu ababe bebuya bevela kwezinye indawo bezosithatha nje amapikitha kodwa singatholi lutho sibe sesihlala sesihlukulezile kodwa abantu laba kathi babuya bezosithatha amapikitha khona kungalanto abasiyenzela yona. Thina ubungakahlukuluzi muntu lapha ngoba saphangisa masinyane babuya bazosihlaba nje wonke umuntu lapha nje ukhanya washaba ivaccine.
Unkosikazi Nompumelelo Dube ohlala ekhilani squatter camp uthi kunje abafundi abayi esikolo
kunengokuyabe kuvela okubi ngebantwaneni yendawo esihlezikiyo ukuthi sifuna ukuthola ulwazi nokuthi sithole ukuthi indawo leyo kube lama-organization abuyayo abelokhu esifundisa or ukuthi sithole le ndawo ukuthi sihlale ngoba indawo esihlezikiyo siminyene akulaka ukuthi sivikelane njani kodwa sithole lokhu sithole imfundiso kusiya phambili sithole lathi indawo yokuhlala ukuthi abantwana bethu sibagcine kuhle ngoba ngeke uzihlale lo mntwana olesi 24 years ku-one room.
Osakhulayo ohlala ekhilani squatter camp unkosazana Thandekile Ndlovu uthi isimo seziqondiso zokumelana le-COVID sezimenza aswele umsebenzi.
Uhlelo lo-COVID lumphambanise kakhulu ngoba sengiswele umsebenzi okwana lami ngiwusebenza imali lokudla kusela.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi ikhansili ayibavumeli abantu abahlala edolobheni okungekho emthethweni.
Njengedolobho nakobulawayo vele kasikhuthaze sibidlala abantu abasikwatayo yikho eminyakeni emihlanu edlulileyo sake sadinga udona owakhela izindlu enyumazi village. So we are still trying to negotiate abanye ama-NGOs abangabuya bebakhele izindlu and then kakhulu abaningi abekhilani ilabane sasibakhele emganwini ngalokuthiwa kuse-millennium kodwa bayabaleka izenza bechiye berentile izindlu kumbe bethengise izindlu beyihlala khona phansi.
Ekhilani squatter camp kuhlala imuli ezedlula ikhulu lamashumi amabili akulamanzi okunatha ahlanzekileyo izambuzi ikilinika lesikolo njalo iningi labo liphila ngokuzisebenza. Bathi kusuke kwabanzima ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-COVID-19 ngoba bagcine bephelelwa zindlela zokuzinakekela. Ngikobulawayo ekhilani squatter camp ngingu Anastasia Ndlovu.